hachi kukhanya vele akula into ekuqhubileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imholo ezisebenzi kahulumende ye baba kunjalo ukuthi uyehlise imithelo yabo kodwa ubekhuluma ngwemali eyezimbabwe yalapha ibudget yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi kahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle zabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisa umnotho wethu ukukhuluma ngama external factors intengo yezimali yangaphandle kwelizwe kodwa akatsho wena ukuthi ufuna ukulungisisa njani okwegolide imali zegolide ukhuluma ngazo kodwa akutshengiseli awula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana bezimbabwe izalungisiswa ye singathi khona akwenzanga lutho i-budget yakhe bingaphathanga lutho oluqakathekisa imali engena esikhwameni sabantu i-disposable income
sike sezwa abanye abacubungula ezenotho bephuma emsakazweni we-ZBC besithi bona inhlelo zikamnumzana Mthuli Ncube zonke ngazi yalandelwa kuhle ngazi yaphumelela udubo lusuka lube yilaba okuthiwa ngama securocrats labanye abezombusazwe kungasuswa ezombusazwe kungaba lomehluko na
uhulumende wethu oweZimbabwe singathi ngesikhiwa yi-unitary government uhulumende osebenza esuka egatsheni elilodwa ama minister ama security courts labanye laba baqhatshwa nguhulumende basebenza bephansi kwemthunzi we-executive presidency executive authority kutsho ukuthi konke okukhulunywa kucabinet yeZimbabwe lokho okukhulunywa kupolitibro yeZANU-PF kufanele kwenziwe ngama instructions okahulumende obusayo weZANU-PF so akusini oqiniso ukuthi ingaye kuthiwa okuqoqwa okwenziwa ozomnotho ngunxube ukuyalandelwa kufanele kulandelwe ngoba sile executive presidents yumsebenzi we cabinet ikamnangakwa ukuthi kube labantu abalandela imithetho yakhona kuphinde kube labo Joram Gumbo labo Gumbo labana aba minister abaqondanile implementation eyama policies lelo asoqiniso kutshengisa nje ukuthi i-executive government esilayo i-executive authority le cabinet yakhona le ruling party bayehluleka uku-implementa lokhu ukuthi babe sebesithi khona uzibani ubani ngayo uyenza lokhu ye ngoba yibo abathwele yibo abaphethe ikhulu nxa kulamabhanga inkinga ikubo kayikho kuma-securocrats kumbe ama-technocrats.